ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota, ngibabone ngamehlo ami, yibo abafike bachitha lowo mhlangano. Abantu bezano abanye ngiyabazi, abanye bathethwe abazihlalise kakatha, abahlalise kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lo u-5 Street. Yeah, 5 Street.
Bechitha umhlangano lo, abantu laba bebesithini kahle kahle?
Bathe abafuni kwenze into ze-MDC lapha, kabahambe bekwenze bezenza kibe emashonaleni. Yabo ngabanye kodwa kulabanye kodwa besihlanganisa izindebele lesitshona. Bakhona abathayiweyo kulodaka, amadaka amabili athaywe ngamampama phambi kwami, ukhona othaywe ngempama ebuhlungu esibili. Ngikukhangele ngamehlo, ngikukhangele ngamehlo. Bathayiwe abantu, izinto zifike zawiswa zawisa izinto zehotelini. Okuluhlupho yikuthi i-Rainbow izanu iyakukhola ukuthi into yabo, so uma zokusenziwa izinto ehoteleni abathi ngeyabo babecabanga ukuthi sebedeleliwe. Kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi umhlangano we-MDC, babuye becabanga ukuthi umhlangano we-MDC engakwaziyo, ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo, azama lokubisa amapholisa amanye kubuye ama-plainclothes bazama ukuletha amapholisa e-central. So ngiyakucabangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme yakuhamba adinga izigebenga zezandla.
Usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela?
Mina ngisengasuka ngahamba, ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona, kangazi ukuthi ungabe kuqhubekile. Nalobo ungaqhubekanga ngikhothi kulezi nqumo ezingabe zenziwe ngabantu abaningi basuke bahamba. So iningi labantu lisuke lahamba. Kodwa lokhu kuyisibonelo sokuthi izigebenga lezi ziyethuka, ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023. Mbona yinto oda ngibezwa nje ukuthi hayi abantu laba balefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo. Even oda ngibezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lani lani, bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu zanu khona lapha.
Bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-Crisis in Zimbabwe Coalition, ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso.
Hayi, labo babhala okokucabangela, mina abantu ababuyileyo mbabonile, abantu abashaya abantu mbabonile, abantu abenze konke lokhu mbabonile. Anje asisodlakela olubangelwe ngabantu oda beku-ADA, ludlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo. Bangabhala abakubhalayo, anti abantu be-social media ngama-analyst, but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele, ngabantu embabonileyo ngaba bantu.